Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 11 kuzibandlela 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
The recent harassment and arrest and alleged torture
ukuchaya kwabasakhulayo kobulawayo abaveza imbono yabo ngeground kuhle utshengisele ukuthi iZANPF lomnangako abakazilungiseli njalo abakafuni ukuhlonipha amalungelo abantu.
Inhlanganiso yabokholo lesiKristu iZimbabwe Defined Destiny Network ixwayisa uhulumende ukuthi ebuse ngendlela esuthisa uZulu echiyane lebilandelwa ngumgabe.
Kohlwe ukuthi umoyo uthe indlela iconstitution yelizwe eyasunduzelwa ngayo eceleni ayilunganga. And ekhulume njalo umoyo ube khulume ngumuntu weparty ebelonga kwenye faction. So okwenzakalayo ukuthi kungaba njalo iqiniso liyaqhamukana phakathi abanye abantu bamingale abanye bemingale.
UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo amazwi kamnumzana Jonathan Moyo, yena othi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqulwa kukamgabe libutho embusweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uthi umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai yena osandafanisela ukuthulako ukuthiya isikhundla ulelungelo lokukhetha umuntu ozathatha isikhundla sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu iZimbabwe Divine Destiny Network isixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ebuse ngendlela esuthisa uZulu ehloniphe amalungelo oluntu njalo ehlukane lemikhuba ebilandelwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe yena ogenqulwe libutho nyakenye. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare, uBishop Makhaya uthe ukuboshwa kwabasakhulayo abaveze imbono yabo ngegugrawundi ngesikhathi umongameli Mnangagwa ekubulawayo kutshengisela ukuthi yena leZANPF abakenelisi ukulandela imithetho lokuhlonipha amalungelo abantu.
The recent harassment and arrest and alleged torture
ukuchaya kwabasakhulayo kobulawayo abaveza imbono yabo ngeground kuhle utshengisele ukuthi iZANPF lomnangako abakazilungiseli njalo abakafuni ukuhlonipha amalungelo abantu.
Wengeze wathi ibutho kanye lohulumende kamnangagwa kumele baveze amabizo ama-CIO lamapholisa abotshwayo kumbe ababulawayo kuhlelo lwe-Operation Destroy Legacy ngemva kwendaba esezizwakala ezokuthi kwafa abantu.
For any nation or any new dispensation that wishes
ilizwe linye ngalinye elifuna ukuzilungisa kufuze lenze izinto ecikene. Yikho thina sithi kumongameli Emmerson Mnangagwa lasinike amabizo lalapho abagcine khona labo ababanjwa luhlelo lwebutho i-Operation Restore Legacy, ngoba ukuswelakala komthetho elizweni kulimaza wonke umuntu.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana khona kwashe Ncube uthe iZDD akuvuzanga iqedele abantu isikhathi idingana lezinto ezingelabufakazi.
Isicelo seZimbabwe Divine Destiny siyakhathaza ngoba akula sisekelo esitshengisayo ukuthi kulabantu abanyamalalayo phakathi kwe-Operation Restore Legacy. Njalo okwenzakalayo yikuthi kuzaba nzima even ukuthi uhulumende kumbe amapholisa eqalisele ngaphi ukuphendla lolu daba. Njalo kuba nzima ukuthi kuyi-organization eyenza isicelo esinjalo kungabi loba le-evidence abayifakayo.
Ilunga leZDD elimela iHarare umfundisi Guthrie Kwanzura ukhuthaze umongameli ukuthi ezame ngazonke indlela ukuthi umbuso wakhe ulandele imithetho ngoba engehluleka uyabe sehluleke ukunakekela uZulu.
It's good for the church to send a message that we want
kuinto enhle ukuthi abensonto bakhala ngokuthi imithetho sokufuze ilandelwe eZimbabwe ngoba ilizwe elingela umthetho aligcini kahle uzulu walo.
Ngamele umnumzana Robert Mugabe ukhitshwe esikhundleni ngohlelo lweOperation Restore Legacy lona asolubangele ukuthi abanye abecele lenkokheli yeZANU-PF elingasekeli umongameli okhona manje elibizwa ngokuthi ngeleG40 egoqela umnumzana Jonathan Moyo lokuboshwa kwabanye abanje ngomnumzana Ignatius Chombo labanye abanengi. Imele isitudio 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.
Okay, waba ngumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe njalo obaleke elizweni. Sikhuluma nje umnumzana Jonathan Moyo uthi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqulwa kukaMugabe embusweni libutho. Kodwa la ngamazwi abe inhlekisa enkulu ebantwini abaningi enkundleni zebulenjini zokukhulumisana ezigoqela eFacebook leTwitter besithi bayajabula ngokususwa kukaMugabe. Ekhuluma emsakazweni kamabonakude oweBBC ekuseni namuhla, uMoyo uchotoze uhulumende omutsha esithi ngowamasotsha njalo uthi eZimbabwe akusalandelwa umthetho. Wengeze wathi ukususwa kukaMugabe embusweni yinto engekho emthethweni ngoba wakhitshwa ngodlame kungalandelwa isisekelo sombuso welizwe iConstitution. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma lo msakazo weZBC yena uthe uMoyo ngumuntu ohumanayo. Lanxa bekhona abachothoza amazwi kaMoyo, bakhona njalo abathi impela uqinisile ukuthi ibutho lephule umthetho sisekelo ngokugenqula uMugabe. Omunye wabo yinxwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Abantu basuke bamamela kakhulu indaba kababo Mugabe, mhlawumbe ngoba kabamthandi basebelindele ukuthi aphume, kodwa bakhohlwe ukuthi uMoyo uthe indlela iconstitution yelizwe eyasunduzelwa ngayeceleni ayilunganga. And ekhulume njalo uMoyo ubekhulume ngumuntu weparty ebelonga kwenye faction. So okwenzakalayo ukuthi kungaba njalo iqiniso liyaqhamukana phakathi, abanye abantu bamengale abanye bemengale, iqiniso elipheleleyo beselisala lingekho egcekeni.
Kodwa wena ungathini ngombiko wakhe wonke nje konke akukhulumileyo? Ngumuntu olomqondo kumbe ngumuntu obehumana nje ngoba wakhitshwa kuhulumende?
Kukhona khona ukuthi hayi njengomuntu okade sesihlalweni kuhulumende njalo esebandleni emele elinye iqembu phakathi kwebandla, kunenga kukhulumileyo okwe-faction yakhe aphuma kuyo. Kodwa ke usizi ukuthi usapho lweZimbabwe luningi alusamamelanga izinto ezibalulekileyo uMoyo azikhulumileyo, ezifana nokuthi kulungile yini ezweni ukuthi umthetho welizwe ubeke eceleni, amabutho elizwe asetshenziswe ukuthi faction yeparty eyodwa ithathe umbuso. Ngoba kube khona ukujabula okuningi nabantu bejabulele ukuthi umbuso suthethwe kuMugabe wabekwa kwezinye izandla. Abantu basebekhohlwa ukuthi akumelanga babheke amagama abantu lemizimba yabantu, kodwa bazibuza ukuthi okubusa ezweni ngumthetho yini. Ngoba into enzakele eZimbabwe ukuthi umbuso uthethwe ngodlame, kusasa lowo mbuso uzathathwa ngedlame ibandla eliphikisayo linganqoba ama-elections. Kodwa kuyana ngenxa yenjabulo yethu lokuthakazelela kwethu ukutshintsha kwezinto, sisuka sikukhohlwe. Ukuphakamisela uMoyo khonkuyana ukuthi lithini ngokusunduzelwa eceleni komthetho yinto ebalulekileyo leyana ekhulumileyo. Kufanele ukuthi ngamaZimbabweni siyahlala phansi siyekele ukuzihlukumeza ngamagama abantu lamabandla, sibheke indaba yomthetho obusayo.
Ubaba uMoyo uthi njalo eleZimbabwe sokuyiloko kuthiwa ngesiNgisi yi-banana republic, uthi akusela mthetho, umthetho awusalandelwa eZimbabwe. Yebo kunjalo.
Okwenzakala eZimbabwe ukuthi umbuso uhluthulwe ngodlame okuthiwa ngesilungu yikhulu. Bangakugcoba ngamafutha njani, bakufake iperfume engakanani, eqinisweni ukuthi iZimbabwe ibuswa yi-army njengoba kathesi sikhuluma. Bengabe befake imask yokuthi i-civilian government, but oqotho oluqotho yikuthi umuntu obusa iZimbabwe kathesi ngoChiwenga lo parents Shiri lo Moyo umnumzana uMoyo nangakwa singathi lokhanotha yiphapheti efakwe kwathiwa ozuzothatha amandla nanga uyiface kodwa okukhona laphana ngesilungu kuthiwa yimilitary junta andamaZimbabwe amaningi aza kunanzelela khonoko mhla kuyathiwa iopposition inqobile okhethweni sokumele umbuso usuke kulaba uye kulaba nekho zabona khona ukuthi obusa yeZimbabwe kubani
ubaba uCharamba uthi yena uMoyo ngumuntu ohumanayo livaka lendoda elabalekela izweni la chia imuli yalo lichiyela umgabe ungathini ngamazwi kaCharamba la
hayi kodwa ntiqiniso siyalazi ukuthi uMoyo ngaka balekanga ngabe bambulele ngoba abantu ababusayo bona ababahluthula umbuso yiba abantu ababekugugura undi yiba abantu ababekumramba dzima yiba abantu abayenza ama disappearances lokunyamalala kwabantu abaningi uMoyo njengomuntu okuzani laye uyakwazi khonoko bangamhleka bathu ligwala kodwa ubengalazi izikhali zokuzivikela ngoba abantu abebemfuna bebephethe izikhali la ukhuluma emi uCharamba phezulu kwesinye isiduli njengoba uMoyo la ikhulume kwesinye isiduli kodwa iqiniso limi kwenye indawo
umnumzana Dinizulu Macapulana ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa
umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama lilakho-ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080 lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama
Oke okay, wabayisi padamandla senkampani kahulumende encingo iNet1 umnumzana Reward Kangai yena obotshwe izolo umiswe emthethwani laba kamantshi eHarare namuhla setheso amacala enkohlakalo angamajumi amabili lanye uKangai ubotshwe yiziphathamandla zogatsha olukhangelane lokulwisana lobuhuquluzi olweZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukubhadala amadola ngamashumi ayisishiyagalombili esibambiso i-bail. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi ihluze amacala alikhulu lamajumi amahlanu aphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu nyakenye. Isikhulumeli salikomishini unkosazana Priscilla Mbanga uchasise kabanzi ngomsebenzi wabo kungxoxo ayenze lo Gainer Gumede weStudio 7.
Ikhomishini yenza umsebenzi omningi kakhulu khangelana lamalungelo abantu beZimbabwe besithola ama-cases esathi ngama-cases abantu ababuyayo besizositshela ukuthi amalungelo abo aveme njani ngo-2017 so sithola ama-cases afika adlula i-150 sikwanisile ukuthi sihambe sibona amalungelo abantu ababotshiweyo abasemajele abantu abagula ngengqondo abantu laba ababengela abangenelisiyo ukuzivikela emthethweni so besikhangela amalungelo abantu benalabo esibathi ngama-refugees bonke benalabo besikwanisile ukuthi sihambe siyekhangela ukuthi bahleli njani eZimbabwe siyenelisile futhi ukuthi sikhangele ukuthi i-BVR ukuthi abantu berejiste for ukhetho oluzayenzwa ngo-2018 luqhuba njani so i-commission ihambile kuma-provinces amane eZimbabwe bekhangela ukuthi i-process le-BVR iqhutshwa njani
singathi izikhalazo eziningi elizidlolisisileyo ngo-2017 zimayelana lani
sithole izikhalazo ezimayelana ngomhlabathi ukuthi abantu bebekhitshwa lapha behleli khona lokugotshwa kokudla ukuthi abantu bebephiwa njani ukudla abanye bebekhala kakhulu ukuthi bebengatholi ukudla lokho akade bekhangelela ukuthi bazakhola okuphiwa abantu bonke ngenxa yokuthi ingxenye abahambelane ngenye political party
kuthe umnyaka kuphela lapha sabona untshintsho izandla zintshintshana lapha kuhulumende umnumzana Robert Mugabe khitshwe esihlalweni kungeniswa umnumzana Mnangagwa ungathi sokube lobubelo na mayelana lamalungelo abantu eZimbabwe sokungcono na
kusesemasinya ukuthi sikhulume ukuthi sokungcono yini kumbe na ukabi ngcono kodwa amanye ezinye zezikhalazo kade sizithola yukuthi amapholisi amaningi kakhulu so bekuphuma izikhalazo eziningi khangela khonokho and kathi esinye sesikhangela siyabona ukuthi amapholisi hayi asesemaningi kangako akusele ama-roadblocks amaningi kangako yikho maybe okunye kwezinye izinto esezitshintshile kodwa thina njenge-commission saphomisa i-statement lapho esasikhangela ukuthi esikukhangelelayo ngo-2018 kuphuma emazwini akhulunywa ngumongameli welizwe so sikhangelela ukuthi kuyabe kulokuthula ngasikhangela ukhetho luka-2018 ukhetho lukamongameli luzenzwa ngo-2018 abantu abathathelwa inhlabathi bazathola esithi compensation khangelela ukuthi amalungelo abantu abahlezi emajele abagula ngengqondo amalungelo abo bekholisa amalungelo abo njengesamthetho
nxa amalungelo abantu engananzelelwa kumbe engaqakathekiswa lina lenzani ngakho khonokho ukulungisa umumona lo
njengenhlanganiso abantu bengabuya bekhala ukuthi amalungelo abo ahlonitshwanga siyahlolisisa ukuthi indaba yenaleyo ihanjiswe njani ngase sihlolisise indaba yenaleyo esiwathi ngama-investigations ngase sihlolile siyahambisa indaba yangkhona kulabo abakwanisa ukutshintsha umumo wangkhona nxa kulo minister ofanele ekhangele indaba yenaleyo siyahamba kuminister naleyo ukuthi etshintshe nxa sikhangela amalungelo abantu ababotshiweyo siyalungisa i-report ehanjiswa ephalamente ehanjiswa kulabo abasikhokhelayo ukuthi batshintshe baguqule okwenzakalayo ngamalungelo abantu
uNkosazana Priscilla Mbanga isikhulumeli sekomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ubexoxa ecingweni loGaina Gumede weStudio 7. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Tunisia zithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu asebebotshiwe ngemva kodlakela oluqhamuke kutshengiseleni osekulensuku ezintathu abantu besola imithetho elukhuni ethulwe nguhulumende. Amasotsha athunyelwe elizweni lonke ukuvimba ukutshengisela lokhu. Amapolisa akwele France athi indandatho lomcece wejuri olungiswe ngamatshe aligugu antshontshwe izolo kwenye ihotela esikodlweni salelo lizwe eseParis sezitholakele kodwa phakathi kwamasela amahlanu antshontshileyo sokubotshwe amathathu kuphela. Ezinye iziphathamandla zebandla le-MDCT zithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai yena osanda fanisela ukuthi ulakho ukuthiya isikhundla sakhe ulelungelo lokukhetha ozamelama. umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uthi isisekelo sombuso we-MDCT sikubeka sobala ukuthi uTsvangirai ulelungelo lokukhetha iziphathamandla zebandla okugoqela ongathatha isikhundla sakhe nxa kungakenziwa umhlangano weCongress omele wenziwe ngo-2019. Umuntu okhethwe nguTsvangirai kumele ahlolisiswe ngamadale ebandla leli engakathathi isikhundla sikamongameli, umsekeli kamongameli kumbe ezinye eziphezulu. UTsvangirai ukhangelelwe ukuthiya isikhundla sakhe ngenxa yesifo semvukuzane. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ncwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda kanye loKhumalo. UNkosazana Khumalo usungula lingxoxo.
Amatyolo enzima ukuthi siqalise ukuthi abantu babezedlephana omdala engezwa kuhle. Idaba lalo kumele licubungule, sidinge indlela ukuthi nxa kungenzakala ububi ozathatha ukuthi asebenze ngobani. Njalo kusesekele sombuso wethu. So kayisiyo nto singadlephana ngayo, into nje ukuthi sihlale phansi singalathi sesibone umkhuhlane ukuthi uminjani, ngoba kambe shiwa yena angezwa njani ulele esibhedlela thina sesibhizi sithi hayi kahle aphume. Kuyadida lakho khona
Dr. Sibanda, ungangena khonapho sibili abantu bayakhuluma, ungazi uyebulenjini be-social media bagcwele sibili akhuluma ngakho khonokho, pho wena uthini ngakho?
Ubonakani mina inhlala yenza le esesayijwayelayo eZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe amalutshwani athize e-Afrika nakwezinye indaweni yase-Asia, ukuthi kulabantu okuthiwa yibo abaziphetheyo abazibambileyo kwezombusazwe, kumbe singathi kungapho kuthiwa ngeke baze babuzwa ukuthi kathi njengoba kunje lokho kwenza kuqondanga. Ngika umzekeliso mfowethu, uyabona ukuthi mina nginje ngingagula emsebenzini ngibe lamalanga angu-20 ngingabuya emsebenzini, loba ngigula okungakanani abantu bemsebenzini bayabuza bathi hayi akasikhulumisane ngokuthi mhlawumbe sesingehlisa umholo wakho okwesikhathi lesigula kumbe usuchiye umsebenzi bese kucubungulwa kusetshenzakale ndlela. Kodwa ku-politics zase-Afrika umuntu nxa esegula sokuyindlela yokuthi singabuzi lokuthi kathi umsebenzi lo wenziwa owenzayo ubone ngani uzawuqhuba okungakanani. Ubone ngani okungaba yinto enhle kakhulu yikuthi njengoba umsebenzi kamnumzana kapresident uTsvangirai uqakatheke kangaka ebantwini baseZimbabwe, ngabe bekuyikuthi kawuqakathekiswa yena ukwedlula abantu, ngabe kuyikuthi la esethi hayi bakwethu. Ubone ngani mina okwenzisuku ezithize udokotela wami uthi asize ngitholakale zamana ukuthi lithole ubukhokheli kumbe ngilincedise njengoba ngisakwanisa ukuvuka ngihamba, ngingabuya ngiphile njalo lami ngizabuya ngijoyine ngingenele estruggling lesilo sonke sindawonye. Khonokho ngibone ngani kufanele sikufundisise kakhulu, ayisibo bantu abaqakathekileyo kwezombusazwe, yinhlanganiso.
Ye, ngasisibona ke Makhumalo, siyabona ke abantu abakhulumayo bathi ungangcono ukungene umnumzana uNelson Jamisa, ungangcono ukungene u-Elias Mudzuri, ungangcono unkosazana Dokozani Khuphe, amabizo lana lalo ke buyabuya. Uhamba njani Makhumalo, usitshele sibili?
Ngike ngiphendule kuba kusanda. Ingani uyatsho lokutho ukuthi nxa usemsebenzini ungagulo kwamalanga ayi-20 baza kubiza bakhe bakubuza ukuthi sehlise umholo yini. Ubaba uTsvangirai wabhala ukhwalo olokuthi kuyezwa kuhle usakayelungiswa ngodokotela, uthiye abalandeli bakhe abathathu Makhuphe ukuthi ngiyenkozane khangela into ze-administration zebandla. Ubaba umthi ukuthi ngiyi-acting president, uthi ubaba umessenger ekhangela into ze-alliance. Usesilahleke ngaphi khonapho? Wakhuluma njalo ubaba uTsvangirai egwaleni lakhe ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi lo msebenzi akade wenza ezantala kaseZimbabwe awunike ontanga, ngoba yibo abazavusa kusasa. Kambe kukhona umuntu ongakhuluma cace okungedlula khonapho. Osokusele lapha yikuthi njengabantwana baseZimbabwe thina sifuna ukuthi siyegokhelwa ngubani ukuthi siyekhipha izane. Njalo isikhathi sokuthi simanyane njengabantwana baseZimbabwe sesifikile. Sesadabulana kwaba laboZulu, laboZanu Ndonga, kwaba laboHoshimeni, kwaba labobithi. Esiphume lakho akulalutho yizero. mhlambe kungenzakala ukuthi bonke lamabandla aphikisayo la nxa beqinisile ukuthi bamele uZulu waseZimbabwe ukuthi amkhiphe ebuzulwini, sekusehlulayo ukuthi sibambane sibe nyandanye siyekhipha izanu. Sithi sesikhiphe izanu salungisa lo mkonomo welizwe, sidabulane sibuyele lapho esavela khona. UZulu abesethola ithuba lokuthi azikhethele abakhokheli abazababusa eZimbabwe ngendlela bona abayibona ngayo ezabisa izithelo.
Ye, uyakhuluma khonapho Sibili Makhumalo, kodwa azange aphendule lokho ukuthi pho-ke lawo amabizo alokho aphumaphuma, Makhumalo, ungathini ngawo?
Avela kuZulu. Thina singibandla elilandela izifiso zikaZulu.
Bonke bobathathu bona babafakwayo bangangena basithathe isikhundla sikaTswangirai. Kungabikho udubo olukhulu, kodwa kuqakathekileyo engibone ngani uMP akakukhangelisisi njalo uzama ukuthi agidele eceleni kwakho njengalokhu okwenziwe yizani ukuthi umgabo welokho egide indaba yokuthi yena isikhundla sakhe singathathwa ngubani, amasotsha azegcina emtshayile. Yikho lokho kokuthi kule ndaba ezithize ezesisekelo sombuso we-MDC eziphumayo khonapho ezihluphayo ukuthi lowo angathatha ibandla lingaqamuka phakathi, lowo angathatha kungabe kutshengiselani. Okufana lokunje, okufana lokuthi uMP uChamisa abantu bathi hayi wapho into akazange ayelekthwe kufanele lo mJuri, abanye bathi hayi uVice President uVP lobo ayelekthwa akasomuntu oqine kangako.
UDokotela Nkululeko Sipanda yincwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kwezemidlalo lamhlanje selilomqeqeshi omutsha iqembu le-Highlanders nguMatinda Ndlovu, kubika uJoseph Njanje.
UMatinda uthatha isikhundla esitshiwe isizalwane selizwe leHolland u-Errol Akpi, njalo uphenduka kuqembu alidlalela waphinda waliqeqetsha evela elizweni leBotswana, lapho asebenzele khona amaqembu ambalwa aguqela eleMotshwedi Centre Chiefs, eleTownship Rollers kanye leleOrapa United. Uphakamise isicoco seligi kathathu kweleBotswana, kabili leqembu leMotshwedi Centre Chiefs la kanye leqembu leTownship Rollers, kodwa usekhumbule ekhaya kuqembu akhulele kulo. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi uMatinda isikhundla sakhe ngesika-technical manager, okutsho ukuba kukhala esakhe isicathulo kukho konke okumayelana lokudlalwa kwenguqu kuqembu leBhoso.
The technical manager charged with creating a seamless flow of activity.
Umkhokheli wabaqeqeshi kusukisela kumaqembu alabo abasakhulayo uze ufike kuqembu lethu elidlala kuzinga laphezulu nguMatinda Ndlovu, obizwa ngokuthi ngu-technical manager. Nguye olomlandu wokubumba inhlelo zonke zokuqeqesha kusukela kulabo abancane sisefika kuqembu lethu laphezulu.
UMatinda uzaphathiswa nguMandla Mpofu kanye loMelusi Sibanda, kuthi okhangele abadlali nguvezi igama Dlodlo, ikanti umqeqeshi wabonozinti akakakhethwa. UMelusi Sibanda nguye njalo umqeqeshi weqembu elaziwa ngegama elithiwa iBhoso 90, lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League, ephathiswa nguGift Makeilunga, kuthi okhangela abadlali nguMarco Tundutube. Ulunga nguye njalo oqeqetsha iqembu labasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munembili, kuthi abaleminyaka engaphansi kwelichumi lesithupha baqeqetshwa ngusiza abantu Khoza, ikanti abaleminyaka engaphansi kwelichumi lane baqeqetshwa nguDaniel Ngwenya, kube sekusithi okhangela abadlali nguSmart Moyo. Odokotela beqembu nguHilary Chuma kanye loLoyal Nyika. UDube uthe uMatinda labanye bakhe sebeqalile amalungiselelo alo nyaka, njalo ensukwini ezilandelayo baza kwethula uluhlu lwabadlali balo lo nyaka. Abaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo bona bazaqhuba uhlelo lokudinga abadlali abatsha ngomgqibelo eHighlanders Clubhouse. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yabokholo lesiKristu iZimbabwe Divine Destiny Network ixwayisa uhulumende omutsha ukuthi ebuse ngendlela yesuthisa uZulu etshiyane lebilandelwa nguMgabe. uZulu wamukela ngembono etshiyeneyo amazwi kamnumzana Jonathan Moyo, yena othi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqolwa kukaMgabe embusweni. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamile inkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.